umnotho welizwe awumanga kahle, abantu abatsha abafundile bahambile ezikolo balalo ulwazi olungabathuthukisa, kodwa ayikho imali nasemabhenki, imali ayitholakali iningi layo. Ngedinga ukuthi kube lesibambiso, i-collateral ngesilungu, abantu abatsha kabanayo. Kathesi lezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikweledisa imali, lazo zingathi zimile ngoba azikhanyi, akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo uqonde ngaphi. Abantu abatsha kabalandlela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa.
Yes, njalo kuzwa kuthiwa bahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule yuthi lokhu lalokhu, akusebenzi kathi khonokho.
Ikhona i-Empower Bank, kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma iningi layo iyimali yakulona leli lizwe, njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu. Kulamahungahunga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lehlangothi lezombusazwe, kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungenani lokuthi kwezombusazwe banakanani. Wona lawo mahungahunga sisawacubungula, sikhangelele ukuthi ikomiti lephalamende elikhangele ngezabatsha lizasinika i-report yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelele uhlangothi lezombusazwe abakulo.